VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesi namhlanje ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Besithanda ukuthi amasisa onke ngabe ayasukuma ongakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele yeyinyeni, kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa, ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele, ayikhethile ukuthi ubambe umuntu owe-IRTZ kumbe owenye inhlanganiso.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalithi abafundisa emaphandleni e-ARTZ ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze engezelele iholo labo. Kambe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana kwenziwa ngabomu ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangephange na?
Ukuzifaka iprayizi enyama uyilinganisa lamadola awenelika uvela ngabi konoko. Imbiza singowayo esilima kulapha ezivandeni zethu, uthola iprayizi yayo isilinganiswa lamadola awenelika uvela ngabi konoko. Anabona ezinyinto they are not justified at all.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifiso Moyo, onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSadc Electoral Observer Mission, uthi sebesungule umsebenzi.
Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the NISADC mission, and it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lulokhu lusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze angezelele iholo labo. Inhlanganiso le ilobele uhulumende incwadi ngeviki edluleyo imazisa ngokuthi ngempela izakhalala umsebenzi, njalo ithi ukutshengisela lokhu kusemthethweni. Lokhu kwenzakala odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi ngesizathu esifanayo, njalo besithi ababuyeli emsebenzini namuhla njengokutsho komthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court, njalo bazaphikisa lesi isinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Abongi labo bathi bazaxhasa odokotela kulokhu kutshengisela. Umgcini sihlalo weMathebeleland North ku-ARTZ uNkosazana Sokoluhle Ndlovu usichazisela okuningi ngokutshengisela okusungulwe inhlanganiso yakhe.
Wonke ebalunga e-RITZ siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini kuqala kusaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Amalunga wonke under e-RITZ sesiwatshelile ngendlela eziningi, abanye sesibafonela, abanye sathela nge-WhatsApp, abanye sathumela ama-emails. So ngokubona kwami mbona ngani umbiko ufikile wonke umuntu oku-IRTZ plus abanye futhi abangaphandle kwani kwenhlanganiso.
Litshengisela njani? Ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kathesi sinasesivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini. Njengoba kathesi o-form 4 uvibhala abo-form 60 ekubhaliseni imihloliso le yabantwana. Abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala abakwanisa ukuyathola kumbe abanye basale esitorong kodwa thina ngokukhangela kuthi njengenhlanganiso ukuthi abantu vele bengafiki nje enyathele emayingcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokho kufana lakwakuqala yini ukungezelelwa iholo bese kukuningi?
Thina esikukhalelayo kakhulu yukuthi imali yethu sifuna ifana njengokuthi savumelana lo hulumende no 2012 ukuthi imali yethu ibuye iyikwini i-$500. Nayikho esikukhalelayo khonoko ukuthi imali yethu noma nxa besinika imali yethu ingamabhondi kodwa imali yethu ibe ilingana le $500 le esayivumelana ngo 2012. Isetshenziswe i-intermarket bank yelanga lelo mhla sikolo. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisakwani lutho vele noma ungazengena uma usuka ufika esitolo ufika kunje sokuthatha esikhwelile.
Nxa likhalala umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona.
Kodwa thina njengesikhalazelo sethu besithanda ukuthi amathisha onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu uhambe kuyiphi ingcele yeyinyeni kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ejikelele ayikhethile ukuthi ubambe umuntu
oyayara kuzethu kumbe oyenye inhlanganiso. Lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTZ. Sixoxelaye esebubi. Kusenjalo, umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ukuqonga kwentengo yempahla amahlayana ezitolo kwenziwa ngabomo ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi. Asimzweni echasisa umbono wakhe kungxoxo esiyiqhubelayo kuwona lo msakazo.
Ngilesi fiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena yokuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ungabayithatha ngaphi, i-justification yangona ivela ngaphi, pho basesolozulu lwenyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye into zinzima sibili, siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela isikhathi zonke, ezinye ziyakhwela, but akujustify ukuthi umuntu aze akhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ukuyabezwa kutheni into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala abantu bebefaka ama-reasonable percentage e-profit margin yabo bebedlalela kuwo 15-25% or so and abantu bebesenza ibhizinisi labantu bona umnotha mbijana mbijana kuzo manje abakathesi bafuna ukunotha kusasa ekuseni yena umuntu ekuqale namhlanje ntambama so khona kukhona kuzasilimaza and I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi wona let's compliment what the hulumende is trying to do and tingabe is being civil let's play our part and sicharge reasonably yenxento zikhelele ofuyele ekhwelile lawe khweza okulingeneyo not okubulalana.
Kodwa isisu sasendaba-ke kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Nginganika umzekelo so omfitshane yolula kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka inkomo ingekho napha eZimbabwe awuyithathi yamanye amazwe utshani obudlaza inkomo lowo walapha eZimbabwe awuthathi kwamanye amazwe amadibha awasebenzisayo ukudibhina inkomo lezo alungiswa bona beZimbabwe ikhona inkampani elungisayo lapha egweru katesi namanye amakampani atshiyetshiyeneyo konke kukhonapha. So i-justification yokubona usifaka i-price enyama ilinganisa lamadola ayemelika kuvela ngabi konoko imbida sini ngokwayo esilima kunabe ezivandeni zethu uthola i-price yayo isilinganisa lamadola ayemelika kuvela ngabi konoko. So anabona ezinye izinto they're not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibisi kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina nawe singafuna ngokuntshintsha siyenze okulungileyo whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni uzofana nalo muntu othola inhlanyelo ayijikele ayihaze nje enye izawele emhlabathini ovundileyo enye iwelele endleleni ewele endleleni nabana esikwakweni ayisoze imile ngoba ewele esikwakweni izadoda zizinyoni kodwa ewele emhlabathini ezimbileyo izamila phela ibele lithelo. So uhulumende as long as esenza into yakhe enhle efaka imihlanyelo yakhe enhlabathini ezimbileyo thina sibeze kujikele ezikwakweni kuzaba neproblem enkulu kakhulu. We need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende ngoba uhulumende yithi thina sikuhulumende you cannot separate the two. Singakujwayela bona kusibambisisi uzabona kuzasihambela nolunye usuku.
Lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi njalo bazaqhubeka ngokuxoxisana lezinye iziphathamandla eziphathelane lalolu hlelo ama-stakeholders namuhla. Umnumzana Moyo uthi eleZimbabwe yilo elihola lomsebenzi ngoba lakhethwa ukukhokhela ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defence and Security ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Asizweni amazwi kamnumzana Moyo.
Zimbabwe, in his capacity as the chair of the Organ on Politics, Defence and Security, which it resumed in Dar es Salaam last August. At the moment, Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission of observing the elections in Botswana.
Uthi ngalokho eleZimbabwe lizahlola ukhetho oluqhutshwa kumazwe akumanyano weSADC wona lo umnyaka njalo bengagqiba lomsebenzi eBotswana bazalandela ngamanye amazwe akuSADC.
Zimbabwe is therefore responsible for the observation and the leading the running of the SADC elections which are taking place in the region. So far we've got Mozambique, and now we've got Botswana, and then very soon we're going to be having Mauritius, and then we're going to end with Namibia during the course of this year.
Umnumzana Moyo uqhubeke wathi baqalisile umsebenzi izolo ekuseni ngokwamukela umbiko ovela kugatsha lweSADC Secretariat obeluvele solusungule uhlelo lokuhlola amalungiselelo okhetho kanye labameli bamanye amazwe kulumanyano. Uthi basuthisekile ngabakwamukeleyo ngoba kukhomba ukuthi kulokuthula kumalungiselelo alolukhetho. Ugqibe umbiko wakhe ngokuthi ngumlando wabo wokubona ukuthi abantu beBotswana bakhetha umongameli abamfunayo bekhululekile.
And it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Umongameli Mokgweetsi Masisi okhokhela ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uzabe ngqikilana lomnumzana Duma Boko omanyano we-Umbrella for Democratic Change labanye. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi usole indlela okuqhatshwe ngayo omongi kobulawayo lezinye izikolo elizweni lapho kuvele sobala ukuthi kubandlululwa abantu bomhlubulo weMathebelele. Uhulumende uthi uzahlolisisa ukuthi odokotela namhla balandela isinqumo somthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court ukuthi babuyele emsebenzini njalo uzathatha inyathelo kungedlula lolu suku njengokunquma kwalo mthethwandaba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kumsakazi ukuthi uhulumende kube yalungisa indaba yabodokotela babuyela emsebenzini ngokuba kunabantu abagulayo abadinga usizo lwamadokotela and bona uma begula abakhulu bayaphuma belatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabanandaba nakho lokhu kuyenzakala njengamanje ukuthi izigulane zifuna usizo ngoba nabakwazi lolo sizo abalutholi kulawo madokotela bona usizo labo balithola phandle ngoba banemali. Uma ukuthi odokotela bakhala ngemali ye-transport ukuthi ncane, why yena uhulumende angakhiphi i-transport yabodokotela, akhiphe nje i-transport yabodokotela, odokotela babe namabhasi abo azabashiya emsebenzini bakwazi ukuqhubeka ngoba benjalo nabo odokotela benjalo bestrikile, banama-families abo agulayo asesibhedlela afuna usizo. Mingaki imiphefumulo yabantu eluzekayo ngalesi sikhathi odokotela bestrikile.
Njani balaleli, njani mthakazi, ngiyalibingelela. Ngifuna ukwazi ukuthi i-quotation ebhukisi likamgake yadla malini, le funeral yakhe yonke ngabe yadla malini, ngoba i-birthday yakhe babesala besitshela ukuthi ikhoste 1 million. Why bengasitsheli mfakhe ukuthi ikhoste malini ababhokisi lawo amabili? Ngifuna ukwazi lokho. Ukhawunti laphiswa ebusaka khawuntilaphiswa.
Ngabe livu kanjani basakazi yabahlela Studio 7? Hayi, ilizwe seliphelile. Impilo sezima, phambili sonzima, emuva sonzima. Asikwazi ukuthi sikubike kubani, sithule nzima. Sizithandaza nje ukuthi ngabe kuthiwa izulu liyana nje abantu bezilimile, abe ungcono. Pho, nanto lezulu alisekho, asazi ukuthi sikhangele kubani. Sesithembele kuyo uSomandla, nje uzawubeke, uzasahlulela ukuthi khona hayi, bantu bami ukuthi zilikhulule. Iphume ezweni lokugqili zenza kanje, kodwa eqinisweni impilo lesiphila ibuhlungu. Ndambona ukuthi likhona ilizwe liphila impilo ebuhlungu njengaleyi. Thina singabantu abathanda ukuthula, abantu abathanda ukuhlonipha lokubekezela, asibantu abathanda ukudlakela. But lokho sowusenza osesenzakala manje kubuhlungu kakhulu. Ungavusa inkophe uthi yabeka imbono waphathwa inkinga inkulu kakhulu kule lizwe. So siyazi ukuthi sizophila kanjani. Siyabonga okhulumayo ngolobhengula Mfuwa Mthokazi, ngiyabonga.
Sawubona kuStudio 7, inigama lami u-Adol Mshaba. Ngabe la madoda akhona kuhulumeni we-ZANU-PF ayazehlisa bekhulumisane nalabo MTC Alliance bayenze i-inclusive government kulungisa i-system esikhona ngendlela efanayo nale eyayenziwa ngo-2008 ngoba le system esikhona ukwenza ukuthi la ma-investors akwazi ukuba le-COVID yesizwe lakithi ngoba kunjenje so impilo iba nzima kakhulu njalo layo umuntu angakho uyakubona ukuthi yehluleka njalo akwazi ukuthi ayenzeni ukuze ilizwe liye phambili.
Mina yaze ngile nto engihlupha kakhulu. Besitrayikhile odokotela bazisebenzela bona kuma ezindaweni zabo lezi ezi-private right. Sifelwe ngabantu bona bevulile ezibhedlela zabo besichaja ngamalokhuzeni ngama-US dollar. Hhayi, nxa kuwukuthi kuyehlula phela la akabavale lawo ma-private abona lawo ngoba asingeke sifelwe ngabantu isikhangele ilokhuzeni ama-private hospital wabo bawavulile kodwa besichaja ngama-US dollar. Siyawathatha ngapha ama-US dollar? Hhayi, cha, ngeke.
Awubuke nje manje ukuthi ilizwe lisebuya ngini okunjani ngalezi ZANU-PF bezojika nje beqambile uzulu amanga bethi bazama ukuvusa ilizwe basebenza nzima. Kambe abantu nxa bebhekile babona sengathi umuntu angabo engavusa ilizwe 37 years wayelimlalelani ilizwe azoqhamuka nje manje and ukhuluma lula nje sengathi ngumuntu ongathi ekuseni athathe amasamende angu-10 athathe lesanti lamanzi amixe achaye vele kuhle kube and uphusha simple into yakhona simple engazange ayidiscuss ukuthi uma ngingayenza so kusasa kuzohlupha okuzoba right and the two sebegugile abazali ukuthi beresign imisebenzi sebekhulile laba abantu labo ayisesikhathele thina sesikhathe nokugugula kukhulu labo.
Mina ngiphinyane egwalta olalo ngihlala ngizonto ukukhuluka bathi inclusive government, inclusive government. Kadanti kulo muntu wawenayo othi wawena abamekele umuntu athwala into zakhe akusho ilizwe le bakuthi selimehlula akayekeli anika abantu ayikhona ukuthi lokho sisizwa bathi ujamisa ukuthela ujamisa akayezangalutho. ukuchamisa la emakufana intangene la angene kuyafithela ayisebenzele na yethu ayikona ukuthi umuntu mayisehlile sebizwa umuntu ngedisi ekuqinini mayingamnedisi abasathi ukuthi ngesuka nomuntu sebesithi yena nguye ozinedisi hayi mina ngivumelani lakho kuyinhliziyo iqabile babuse yethu mayesehluleka ayehluleke kukhanya ukuthi yehlulekile mawukuthi uyehluleka kabeke phansi bethwala abanye.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Kunjenje siya live streamer phela kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Indebele, njalo sithanda ukubonga abasilandelayo kuleli khasi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abayisikhombisa balimele eSomali ngemva kokuhlaselwa liqembu le-Al-Shabaab ngebhomba egcekeni lendizamtshina eMogadishu emini. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeCameroon, Gabon le-Equatorial Guinea zibalekile eSangmelima eningizimu yeCameroon, lapho abatsha abakade behlome ngemikhonto, ingqamu lokunye kudlakela lokukhethana ngemihlobo besithi abavela kwamanye amazwe yibo ababangela ukungahlaliseki kulelo lizwe. Batshisile njalo bagqekeza ezinye izitolo. Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lokhu kuludaba olusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Umnumzana Country Moyo osebenza leyinye yenkosi yemaNdebeleni umnumzana Stanley Rafael Khumalo uxoxe lo Chris Gande weStudio 7 eveza ukukhathazeka ngenkosi le abanye abathi isebenzelana lebandla lezanuPF njengoba emcimbini wayo kwakugcwele induna ezivela kwezinye izigaba zelizwe hathi izigaba zemathebeleleni.
Lokho okwakuqala engazitsho mina uCaptain Tamoyo ngiphansi kuka isilo umdlikazi wesibili, inkosi umdlikazi wesibili. Kodwa esikwaziyo khona ubukhosi nakuthiwa yinkosi, inkosi kuthiwa abantu abanesintu sakhona abeke bakhona. Loko kwabomambo, okwabomambo yesi siyakuzwa, kodwa ke mase uyilandelisise kamambo, umambo akazange abe nobukhosi. Aliba kuthiwa uthe lapha ngifikele ndidlozi pho imidlozi bethe abakomambo kababuye nanto ezongazisa ngalelo dlozi kuwo ungazisiseka, hhayi nobukhosi, ngoba omambo ngabantu babe ngemilingo benza imilingo yabo. Kuthiwa umuntu emilingo nobukhosi kuhambelana ngayo.
Bona abelozi belokhu bekhona yini esigabeni seMathebeleland South, ngoba abanye bebethandabuza ukubana kathi isilozi thina esisizwayo lesi seZambia esemathebeleland asikazi sisizwe. Wena uyayazi yini imbali yabo kahle kahle?
Hayi, imbali yabalozi thina siyakwazi nje bengabantu bangaleyo ndlela okuthola abantu bemilingo yabo, kodwa ke maze siyilandelela lapha kwelikamthokazi, hayi hayi asiyibambibambi nje siyihambe kuyigqaqa lapho nalapho singaze siyaqonda ukuthi ingamoshiwa yangabe yibo yini abalozi. Mina kodwa abalozi kakhulu sibazele eZambia.
Manje ngokubona kwakho ungathini wena ngokugcotshwa kumbe ukuvezwa isizwa sekuthiwa hayi asokugcotshwa ikuvezwa kukamambo lo khona kathesi, ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa kwakule nduna ezifika zona ikhulu njalo umcimbi wakhona ungani wawulwabantu bakahulumende, ukubona njani?
Hayi, lokhu kwakuyisanda sikahulumende ngakho, akusiko sithi kwakugcotshwa lowo bukhosi. Kodwa ma kukuthi kugcotshwa inkosi, kuyukuthi inkosi yalapha komthwakazi yayifanele phela leyo nkosi ibe inkosi yaziswa izinduna zalapha komthwakazi. Kodwa khepha ke njengoba bayeza ngale nto ikwenisithi hayi lokhu okwabo lokhu hayi sikuthatha nje ukuthi kunesandla esiphakathi esabe sibasebenzisa, hayi kuthi kwakuyindlela eqotho mpela ukuthi bafaka inkosi yabalozi. Kodwa lapha ayikho indaba yenkosi yabalozi kule lizwe, lapha ngumzikazi kuphela kamatshobala.
Loke ngumnumzana Khawutri Moyo omunye wabasebenzela enye yenkosi zikamthwakazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Wezenzakala eMelika namhla eCalifornia ngelokuqala idolobha leMelika eselenqabe ukwenziwa lokuthengiswa kwezigogo kanye loboya lwenyamazana kanye lempahla ezenziwa ngakho. Usiba lukhulu waleli dolobha umnumzana Gavin Newsom usayine umthetho ochaza ukuthi sokulicala ukwenza lokhu kanye lokuphana izipho zalolu hlobo kusukela ngomnyaka ka-2023. Kodwa umthetho lo akugoqeli okuke kwagqoka okutholwe ngumuntu olemvumo yokuzingela kumbe okusetshenziswa ngabantu bohlobo lwama-Native Americans emicimbini yabo yezokholo. Okwamanje-ke ke sizwe umculo we-Man of Influence ke besithi kanye nawe inkosi. Manje ke i-Man of Influence bala maphimbo apholileyo njalo lapho abacula khona uyayizwa lawe ingoma yesiKristu ikakhulu lezo zezihlabelweni kodwa bona basebeyenze yaba ingani imbube ngakho ke uzazizwela laleli
uthandaza Nkosi ngiyacela ngiyacela mani
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngihlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTUZ ithi isiqalisile ukukhalala umsebenzi kusukela namuhla. Lokho kwenzakala odokotela labo besithi ababuyeli emsebenzini njengalokho okuqonywe umthethwandaba we-Labour Court besithi basalungiselela ke ukuphikisa lolu daba e-Supreme Court. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.